Omunye wabaphepha eBalagwe uMnumzana Charles Thomas uthi uMnangagwa bekumele aqale axolise engakwenzi idili lakhe lokuqala umsebenzi. UThomas uthi waganyulwa ekhanda ngamabutho e-5th Brigade njalo uthi lanamhla inxeba lelo lidinga ukwelatshwa. Ugcizelele wathi usephilela evalweni ngenxa yokuthi uMnangagwa senguye oziphethe esidukwini.
Nge-24 ama-prescription afuna ukuthi ngangenzi i-CT scan ngokutshawa kwami eBalagwe. Ngake ngazama uhulumende ukuthi ngenze njani, ndatshiswe njani, lanamhla lokhu ngigula. Kodwa sibone akulaveli sonke salimalayo esihlangene kumntu wakazi liberation fund esilamanxeba. Lokhu esikhangelele ukuthi uhulumende lo njebona uzasixolisa, kodwa sesimangala kufakwa amabhokisi kuthiwa kuyavotwa. Bengaqali besikhalele nje kodwa ukuthi hawu la ushiphi nangalezo bakithi.
Ibutho le-5th Brigade lenza ucuku olumangalisayo ngendlela ezithiyeneyo ezigoqela ukubamba abesifazana iganyavu, ukusika abantu izitho zomzimba ezigoqela indebe zomlomo, izandla, inyawo lezinye izitho njalo abazithweleyo behlinzwa bephila bevulwa izisu. Abanye ngabangcwatshwa bephila, kuthi abanye ngababegejiswa amathuna abo babe sebedutshulwa begqitshelwe khonapho. Umlandu ababewetheswa kwakungowokuthi basekela ibandla lezaphu kumbe ama-dissidents. Omunye owasila ezandleni zamasosha kaMgabe ophethe ukubizwa ngokuthi inkosikazi sefunyenwe moyo okungayisilo igama lakhe sibisibili, uthi laloba izehlakalo zombhuqazo zenzakala esesemncinyane uyakhumbula ukuthi udade wabo wahlinzwa isisu ezithele ngoba besithi wayethwele i-dissident. Uthi njalo uyise wabulawela ukuzama ukuvikela indodakazi yakhe ukuthi ingabulawa. Umoyo uthi uMnangagwa kumele axolise ngoba imuli yakwakhe yafa ngendlela ebuhlungu. Uthi nxa engaxolisanga kuyabe kuveza sobala ukuthi lolu cuku ulakho ukulwenza futhi yiloba nini.
UMnangagwa kumele axolise ngoba okwenzakalayo kubuhlungu. Mina ngafelwa ngudadewethu lobaba. Udadewethu wayezithwele ngesikhathi sangikhona. Opasi bafika bathi uzithwele i-dissident, ngakho bafuna ukulibona lelo dissident. Babesithi bazamquma isisu ukuthi balibone lelo dissident. Ubaba wasesithi akhulumisane labo ukuthi bengenzi khona lokho ababefuna ukukwenza. Babesebemtshaya, udadewethu bamquma isisu bamkhipha umntwana. Yena wopha waze wafa, lomntwana laye waze wafa ngapha eceleni. Ubaba bamtshaya, bamsikasika kancane kancane, laye waze wafa.
Owake waba ngumphathintambo wogatsha lukahulumende olwalukhuthaza ukuxolelana lokukhumisana umlotha olwe-National Healing, uMnumzana Moses Mzila Ndlovu, uthi uMnangagwa kumele axolise kuZulu weMathebeleland leMidland kanye lakuZulu weZimbabwe jikelele.
Nxa kuyukuthi uzimisele ukuthi alungise idaba lokufana ukuthi kunikwa abantu abalezo zigaba amandla ukuthi batsho ukuthi umuntu omele anikwe indawo yokuhlala ngubani.
UMzila uthi ukuxolisa kwehlula ngesikhathi kulo hulumende womanyano, kodwa khathesi uMnangagwa ulomlando wokuxolisa njengomuntu osethembise ukuthi ufuna ukuqondisa ilizwe. Ngaphandle kombhuqazo weGugurawundi, uMnangagwa wetheswa njalo icala lokukhokhela ekuhleleni udlakela olwaluqondiswe kubasekeli be-MDC ngamalunga ebandla leZANU-PF, ikakhulu kukhetho luka-2008. Sibuze igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Tiney Mukwewa ukuthi kambe lungalungisiswa njani lolu daba.
Abantu babekhalela ukuthi aphongutsho ukuthi ngesikhathi esinje kulalokho okwenzakalayo, ngiyacela Zulu lingixolele. Yinto nje abantu abafunayo ibala elilodwa lokuthi sorry ngalokho engakwenzayo. Abantu bavame ukuthi bakuxolele kumbe kuyavala nje izilonda kumbe kuse kuqalise kumbe ukukhumisana umlotha.
Udaba lombhuqazwe lokhe luzwisa abantu ubuhlungu ikakhulu emhlubulweni weMathebeleland, ngoba phezu kokungaxoliswa uZulu ukhala ngokuthi ulokhe ebandlululwa njalo encindezelwa. Abanye bathi udaba lolu kumele lulungisiswe masinya, abakwenzayo besaphila lababulawelwa izihlobo besaphila. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngubathabile Masuku.